kubulawa kathina shechitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nqa sikhangela ukuthi ufele hambili kwethu echaywa ngamantshe ngabantu bezanu PF and njalo nqa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owechuru constituency lapha adokumele khona siintroduce ama candidate yethu azasimela ku constituency yona le umhlangano lowu kade usemthethweni lamapholisa bebikele ukuthi kule meeting yona le kodwa sibone izanu PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale ku venue bathi amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukuchaywa kwabantu bethu so into esizwisa ubuhlungu ukuthi isihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wokubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo kugoqela obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezanu PF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nqa likhangela even ama video lawa ade boda kuma WhatsApp manengi kakhulu bekulesixuku sabantu ade bechaya abantu and ama video atshengisa ukuthi yibapha abantu so into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi inkokheli zabo babaza bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuzanu PF so ngabe ngaze bechaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikwini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.